eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are not Europeans. We have not asked for any inch of Europe or any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe.
Owake waba ngumongameli weZimbabwe wagenqulwa libutho ngo-2017 umnumzana Robert Mugabe kasekho.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation, Comrade Robert Mugabe.
Ukufa kweqhawe elasungula isizwe seZimbabwe uComrade Robert Mugabe namuhla ekuseni kwele Singapore kuchiya isikhala esikhulu elizweni lethu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi vaphe uMugabe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uthi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu. Amabandla ezombusazwe wona aveze imbono etshiyeneyo ngokutshona kukaMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngumongameli weZimbabwe wagenqulwa libutho ngo-2017 umnumzana Robert Mugabe kasekho. Umgabe ubhubhele esibhedlela kwele Singapore namuhla ekuseni. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili galolunye lanhlanu 95. Ubesele nyanga ezimbalwa njalo eselatshwa kwele Singapore. Idale elimqoka elezanu PF Politburo lihlela hlangana namuhla lapha uMugabe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Kodwa akwaziwa ukuthi uzabe kwanini lokuthi uzabe kwangaphi. Emazwini awethule ngalintambama uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngoba uMugabe engomunye wabantu abakhulula ilizwe embusweni woncindezelo. Wengeze wathi kusukela namuhla iZimbabwe iza kuba sesimeni sokukhala uMugabe aze angcwatshwe. Nangu uMnangagwa encoma uMugabe ngendima ayidlala ekukhululeni eZimbabwe.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation, Comrade Robert Mugabe.
Ukufa kweqhawe elasungula isizwe seZimbabwe uComrade Robert Mugabe namuhla ekuseni kwele Singapore kuchiya isikhala esikhulu elizweni lethu. Wayelwela amalungelo abensundu njalo uchiya imbali eqinileyo yokulwela amalungelo ezwekazi le-Afrika labantu base-Afrika, ikakhulu abantu baseZimbabwe ubona abalwela ukuthi bakhululeke.
People of Zimbabwe for whom he gave his all to help free.
Lawo ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ngalintambama ngokutshona kukamnumzana Robert Mugabe. Intatheli izindaba yethu uGibson Bebe ubekhona laye ngesikhathi uMnangagwa esethula amazwi akhe. Siyakwamukela kuhlelo Gibson.
Yebo, linjani, lishona njani?
Hayi, siyaphila. Ukuyini okunye uMnangagwa akukhulumileyo esingakakuphathi?
Ye, uMongameli Mnangagwa ukubeke kwaba sobala ukuthi hayi ilizwe selilahlekelwe yindoda eliqhawe lesizwe, indoda eyasungula impi yokulwela inkululeko yelizwe lethu, ilizwe leZimbabwe. Esithi inkululeko ilizwe eyalitholayo yayingeke iphumelele, yayingeke isezwe ngabe kuthiwa umongameli Emerson Mnanga, umongameli Robert Mugabe kazange ancedise ekulwisaneni lombuso wabahuquluzi. Ukuthila ukuthi hayi ngesikhathi umongameli Mugabe labanye bakhe ababethila impi yenkululeko beqala lolu hambo, kwakuyinto engekho lula ngoba ibabe ngabantu abayenze ukuthi bachiye ezinye izinto, bachiye imisebenzi yabo besuka besiyalwela leli lizwe. Uphinde wakhuluma njalo ngendaba ehlupha abaningi, indaba eyokuthi abaningi nxa beyikhangele bayibona ngokwehlukele indaba yokuthathwa komhlabathi. Esithi yena umongameli Robert Mugabe wamela lindaba yokuthi umhlabathi uthathwe, esithi kungasiko mandla loba singathi ke ukuma lokuqina kulokho ayekukholwa kikho indaba yomhlabathi ngayilizwe leZimbabwe kale uthatha ngomhlabathi. Watsho njalo ukubana umongameli Mugabe wamela kakhulu udaba lokulwisana lamazwe esiyathina ngesikhiwa iWest, lelizwe leMelika, lawo athe bafaka izijezo zomnotho. Kodwa umongameli Mugabe uthi umongameli Mnanga kubike ukubana kazange avume ukuthi abisele phansi izijezo zomnotho. Kodwa ke wabisa njalo eminye imithetho efana lemithetho eyokuphiwa kwamakampani ebantu nabamnyama ebizwa ngokuthiwa i-indigenization.
Ngikubamba umlomo lapho bhebhe ngamafitshane, isikhathi sesesihambile. Kukhona elikuzwayo yini ikakhulu kuvela emulini yakhe ukuthi isidumbu singafika nini, lokuthi uzabe kwa nini, lokuthi ngapi?
Owakhathesi kakukacaci, kodwa ke njengoba kuke kule nkulumeko yabakhona kumananga edluleyo ukubana wayetshele abemulini yakhe ukuthi yena kafisi ukubana abekwe e-National Heroes yakhe. Kodwa ke umongameli Emerson Mnangagwa njengoba ethiwe namhlanje ukubana ke usenze waba yiqhawe lesizwe, okutho ukuthi sekumelele ukuthi imuli yazise kumananga mhlawumbe kusasa kumbe ngensonto, yazise ukubana baya kwamukela na ukubana angcwatshelwe khona ngale ngase Heroes yakhe. Sike sazama ukuthi sithinte abanye ke abemuli le, kodwa bathi bona basazasana phansi bazise uZulu ukubana ke uzabekwa ngaphi owayengumongameli welizwe.
Hayi, siyabonga jale ezansi.
Hayi, nami ngibonge kakhulu.
UGibson Bhebhe, intatheli zindaba yeStudio 7. Nam amabandla ezombusazwe wona seveze imbono etshiyeneyo ngokutshona kukaMgabe. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kabakhali ngokubhubha kukaMgabe ngoba ubengumuntu omubi owabulala inkulungwane zabantu ngombhuqazo weGugurahundi eMathebeleland laseMidlands.
Akukho ngisho lokukodwa okuhle esikubona ngoRobert Mugabe. Abantu mhlawumbe abangajabulela kumbe bathi Mugabe bayadabuka nxa ethe watshona mhlawumbe ngabantu besishoneni, thina njengabantu beMathebeleland, abantu bakomthwakazi, akula ngisho lento eyodwa uMugabe esizomkhumbula ngayo. Asikumkhumbula ngisho langaliphi langa, loba nje besifisile ukuthi ngabe bekusiya ngathi ngabe uMugabe uphilile, sakwanisa ukumbophisa ku-International Court of Justice. Njalo waphila, wabona sithatha ilizwe lethu likamthwakazi siphuma elizweni leZimbabwe, ngoba siyakwazi ukuthi lokhu kusazayenzeka. Besifisile ukuthi umuntu njengoRobert Mugabe akubone kusenzakala, ngoba wayezitshelile ukuthi yena as long as esaphila abantu bakomthwakazi abayi kuthola inkululeko yethu.
Ngumuntu owalwa impi yenkululeko, lo wakhulula ilizwe Moyo, esebenzelana lamanye amaqhawe afa abafana labo Josiah Tongokara o Nikita Mangena o Joshua Nkomo umqabuko unyongolo ngisho lendima ayidlala ekukhululeni ilizwe kalinanzi
yasinanzi baba engingakutsho ngo Robert Mugabe ukuthi wa hijacker istruggle sabantu ababeqale kuhle uzakhumbula ukuthi Robert Mugabe uqalise ekuzaphu eidentifywe ngubaba uJoshua Nkomo ukuthi kazoba yisikhulumeli sezapho kodwa ngemva kwalokho sambona ehlubuka ehlubukela ubaba uJoshua Nkomo uzakhumbula lokufonywa kwezani PF mhla ka 8 August 1963 eHarare khona uMugabe esefoma izanu on tribal line
Umkhokeli webandla lezapho umnumzana Isaac Mabuka uthi lanxa bekhala labakhalayo kabasoze balukhohlwe ugcuku lukaMgabe.
Njengabantu bonke akula muntu othabela ukufa komuntu siyakhala labantu bonke abeZimbabwe kodwa singakhohlwanga ukuthi waba nguye wayekhokela ngesikhathi seGugurahound lapho kobulawa abantu abangapha eMatebeleland. Kodwa hayi siyakhala nje umuntu obhubhile akula muntu ofisela ukuthi kube lokufa komuntu so hayi lathi siyakhala labanye
kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMgabe
hayi okomhlabathi sibili wazama wayenza sibili ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi there were several ways he could do it but ngendlela ayenze ngayo hayi akula muntu okhala kakhulu ukuthi wangasikala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho but othatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama into enkulu enhle ayenza
sikhangele njalo icele lakhe elibi ukubulawa kwabantu ngeGugurahound ukuhlukuluzwa kwabantu kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi
hayi abantu abaningi bazamkhumbula especially sesitsholo ilizwe lonke abazamkhumbula ngakho noko ukuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu lelilizwe but nxa sesibuya kulomhlulo wangapha bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe-50 brigade ukuthi azowathaka abantu ngaleyani ndlela
umgcini sihlalo webandla le-MDC umnumzana Abednego Bebe yena uthi uMgabe uzakhunjulwa ngabantu abaningi ngemisebenzi emibi
esintwini sakithi umuntu ofileyo uyakhalwa kumbe uyakhalelwa ke bayakhala kakhulu abangabangani bakhe nezihlobo zakhe kodwa ke ungakhohlwa ukuthi umuntu onjengorobert Mugabe kulabanye abangasoze bakhale ikakhulu abantu bemathebeleland bangakhumbula ukuthi ngaphansi kombuso wakhe waba nekhomandi eyamabutho eyangenela abantu bemathebeleland kwafa abantu abadlula i-20,000 abantu abanjalo abalezihlobo abangazingcwabanga abalezihlobo nabantwana abangalaboyise abalezihlobo ezilabantwana abazintandane bayakhala ke bakhale ke hayi ukuthi bakhalela ukuthi uMgabe ufile kodwa bekhalela ukuthi kona waze wafa umuntu omubi owathi yasizintandane
kodwa bakhona bamncomayo abathi waletha umhlabathi ezandleni zabantu abansundu kanti lo mnotho lawo wawuhluthuna ezandleni zabelungu wawusa ebantwini abansundu
hayi mina lokho kamvumelani nakho-ke engingakuthi ukuthi uMgabe singathi sibili into abangathi bamncoma khona ukuthi waba ngamanye ama-commanders-ke abaphathekayo ukuthi kubuye uzibuse ngo-1980 kuthe kusuka khonapho-ke akula nto ayenzayo konke sikubonayo lo mnotho abakhuluma ngawo umnotho wangikhona sukubhidlikile la mapulazi ukuthi wanika umhlabathi ebantwini amapulazi angikhona kawaphumisi lutho siyafa ngendlala sikhuluma kunjenje akula mabele akula mumbu ngenxa yokuthi-ke lawo mhlabathi wahamba ezandleni zabantu amangawusebenzisiyo so kamboni ukuthi yinto esingamncoma ngayo leyo
owake waba ngumphathintambo wobona ngezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga le-Central Committee yeZANU-PF uthi uMgabe wenza okuningi okuhle lokubi kodwa kumele akhunjulwe ngokuhle
hayi uMgabe ngenkokheli yethu eyaqalisa kudala ama-leaders ama-nationalist leaders ethu abaningi bakhona sebehambile kade zokusele yena nje hhayi kubenga kwenzile uMgabe okuhle lokubi kodwa umuntu wonke ofileyo kuthiwa ulungile awukhangeli kakhulu izozuzane. Okokuqala ukuthi bathi bona every cloud is a silver lining. Uma sikhangela umuntu osetholile, siyabokhangela okubi kuphela, siyabokhangela okuhle kuphela, sikhangele wonke sikwazi. Kodwa-ke umuntu osetholile awusakhulumi ngokubi, sikhuluma ngokuhle kukhulu. Lo asiyoqinisa ukuthi abantu bakhuluma kuhle kuphela. Khona okuba kwenzayo, khona okuhle akwenzayo. Ukubona ukukhumbula kwami ngayo ndodana.
Amabandla ezombusazwe atshiyeneyo amanye lawo aveze imbono etshiyeneyo agoqela ele-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umgabe ubesehlale phose inyanga ezine esesibhedlela seSingapore ebhadalelwa indleko yokwelatshwa nguhulumende. Imibiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala lamuhla ekuseni. Isikhulumeli seMovement for Democratic Change umnumzana Swithin Chirodza uthi ukufa kukaMgabe akuqakathekanga.
Uthi siqakathekise ukufa komuntu owayembulala abantu kuyabe kuyinto eyangisayo.
Umnumzana Maxim Kandla, umlweli wenkululeko, uthi kungaba kuhle uma umoya kaMgabe ungayahlangana labanye abezombusazwe ayephila labo ebabangisa umbuso.
Hayi, uMgabe kahambe ngokuthula ehlangana labanye bakhe khona ngale Tongogara kukempi yabo khona ngale omjuru esehlangana lalaba ebalwisa ukuthi bengabi lobukhokheli njengoba vele babe yi-challenge kuye, meaning olookout Masuko onkomo sithi malunga labanye bonke nje.
Imbiko ephuma ebulenjini isibonise ukuba ibandla leZANU PF elalikhokhelwa nguMgabe likhala lemuli yakhe lobanje bekungasela budlelwano obufana la izolo. Kodwa ngesikhathi egcotshwa ukuba ngumongameli u-Emerson Mnangagwa, uMgabe wathumela indodakazi yakhe uBona Chikore ukuyamenzela amhlophe. Iflag yeZimbabwe lokhe ingakayehli njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Kusalindwe ukuba umongameli Emerson Mnangagwa ethule isaziso sokuba uMgabe liqhawe. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu. Uthiye umkakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana abathathu abafana ababili lendodakazi yakhe uBona labazukulu. Isizwe okwamanje asikaziswa ngokuza kwesidumbu sakhe ekhaya sisuka kweleSingapore lapho abhubhele khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu wakobulawayo yena uthini? Nansi intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku elandisa.
Ezabelweni zeMathebeleland, uZulu uthi akatholanga inhlalakahle ngesikhathi uMgabe ebusa. Izikolo, imigwaqo, amakampani lokunye kwakungathuthukiswa okwenza izabelo lezi zihlale zikhala ngokuncindezelwa. Unkosikazi Hilda Zulu isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona kukaMgabe akuguquli lutho, kodwa kwakumele uZulu angamkhiphi embusweni ngendlela akhutshwa ngayo.
Ukufa kukaMgabe akutshintshi lutho ebantwini beZimbabwe, njalo futhi mboni ngani mhlawumbe kwangamelanga simkhiphe ngendlela esamkhipha ngayo esikhundleni sakhe, ngoba uNkulunkulu wayevele ekuhlelile ukuthi khona uzamthatha ngemva kwesikhathi lesi, ngoba nangu umnyaka ulokhu ungakazi ukwani usemthethe uNkulunkulu.
Umnumzana Dumile Ncube esinye njalo esakhamuzi sakobulawayo laye uthi imfa kaMgabe ayiguquli lutho.
NjengeMathebeleland asila development kasilani, bekunguye umqali wendaba, umqali woduko.
Umnumzana Norbert Ndlovu uthi babonga ukuthi inkosi imphumuzile, kodwa izilonda zeGukurahundi lokhe zingakapholi.
Akula nto enhle esijele yona, thina kithi lokhu kufana, thina kithi lokhu esilezilonda ezibuhlungu ezeGukurahundi ezayenzakalayo.
Unkosikazi Sandisiwe Nxumalo uthi ukwedlula komuntu emhlabeni akukho lula, njalo akuhlekisi kulobuhlungu obuba khona.
Ikuthi vele ukudlula komuntu asonto kuthiwa into ehlekisayo kumbe into enjani. Umuntu ngumuntu, lapha edlula khona uyezibuhlungu ukuthi kwedlule umuntu.
Umnumzana Mxolisi Moyo omunye wabasakhulayo uthi iqhawe seliphumule ngoba ubesesebenzile okwakhe.
Ubaba sephumulile umdala,
elale ngokuthula umgabe.
UZulu wakobulawayo uveze ukuthukuthela lokuzonda ngesenzo esenziwa ngowaye ngumongameli welizwe, bethi nguye ababemkhangelele ukuthi uzadonsa abanye ayelabo ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi, aqale yena ukuxolisa ukuze ababeseduzane laye abagoqela lo sengumongameli Emmerson Mnangagwa labo bakubone ukuqakatheka kokuxolisa ukwehlisa inhlungu zalabo abathinteka ngalesi siga. Loba esihambile, abanye ngabathi usephumule ngoba okukaNkulunkulu akuphikiswa, ikanti ke udlalile eyakhe indima njalo ubesekhulile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siye esikodlweni eHarare sizwe imibono yezakhamizi zaleli dolobho. UMavis Gama uyalandisa.
Iningi labakhulumisane lalomsakazo bathi laloba kulokuhle akwenzayo ekuqaliseni kombuso wakhe, ngenxa yokuhlala kakhulu embusweni kulokubi azakhunjulwa ngakho. Omunye wabo isakhamuzi seHarare, umnumzana Tafazwa Chigandiwa.
Ayikasezezukuhlungu sibili. Asiyali sibili ukuthi ngumuntu ade elolunya, especially kithi thina amaZimbabweans la abanye nje, kodwa isikhathi lesi nje ngesikhathi sokuthi simkhale.
Kodwa uthi izehlakalo zeGukurahundi zizokwala zimkhumbuza umgabe lolunya ayelalo, okusekelwe ngosakhulayo uVusi Muzincube othi umgabe uze wafa engazange axolise emphakathini weMandebeleni lenkabazwe owalahlekelwa izihlobo ngesikhathi seGukurahundi.
Hayi, umdala umgabe usitshile sibili sithi langaleze kumuli yawo, but kodwa thina umgabe kazange wasinceda ngalutho thina njengabantu beZimbabwe. Ngoba singaqabanga amacala aGukurahundi besibulalela imuli zethu, asikaniki compensation, abakalungisi lutho, abakasiniki official apology. So umgabe ngokwakhe yena owalimaza ilizwe leli,
ubeka umlando umgabe uNcube wokubulala ilizwe ngokungathuthukisi umnotho usukela kusimo owawukiso ngesikhathi ethatha umbuso kowaye inhloko kahulumende ngaleso sikhathi, umnumzana Ian Smith. Kodwa omunye wabasebenzisana lo Itai Dzamara, intatheli zindaba eyayikhankasela ukusuka esikhundleni kwaMgabe elwela ilungelo loluntu, owanyamalala ngesikhathi sombuso kaMgabe phansi kohlelo olwe Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni uthi akukho okuhle angakutsho phezu kwaMgabe.
Ye, yes, sibili sibona umgabe kuthiwa usesitshile, usebhubhile nje. Sabona nje abantwana beZimbabwe bedidizela, bedatazela, sebefuna ukukhuluma ukuthi nje yeye umgabe wayengumuntu omuhle njalo usitshile ilegasi enhle. Mina nje njengomunye wabantu abakhulayo, abasakhulayo owayesebenza lo Itai Dzamara, lo owanyamalala ngesikhathi sikamgabe, angiboni lutho nje olokuthi singathwela sikhuluma ukuthi umgabe wenzani kumbe washiya ilegasi iphi.
Usola umgabe uNyoni ngesimo somnotho eselizweni esidalele inkinga abasakhulayo abazelwe ngemva kwempi yenkululeko. UNkosikazi Sithabile Mathe uthi lanxa elusizi ngokubhubha kwamgabe akasoze amkhohlwa ngenxa yomonakalo kwezomnotho awubangelayo.
Bekulobunzima isabusa okwenza abafowethu baya kwamanye amazwe ngokuselakala kwemisebenzi elizweni lakithi.
Ingcwethi kwezombusazwe uPride Mkono yena uthi kasikho isizathu sokuba ilizwe likhale ngemva kokubhubha kwaMgabe.
Ukufa kukaMgabe sibona kuyinto esingakhangeleli ukuthi uZulu eZimbabwe ebekhala ngayo, ngoba ubengumuntu ololunya njalo eqondane ngokuthi yena esude yedwa labangani bakhe lemuli yakhe kuphela engelani, enganaki ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siphila kanjani.
Umuyi uMgabe ubengezwa kuhle okwesikhathi eside eselatshwa esibhedlela sakwele Singapore. Amalungiselelo esililo lomngcwabo akakaziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
UZulu wezansi eMandebeleni laye uchiyene ngemibono ngokutshona kukaMgabe. Walbert Ncube usipha loludaba.
Abantu abaningi balesi sabelo bathi laloba belokhu belokufuthelana ngodaba lombhuqazo weGukurahundi olwaqhutshwa ngesikhathi uMgabe engumongameli welizwe abayi kubamba isikhwili ngalokhu. Umnumzana Gabriel Moisa Khamusi Mawane uthi umgabo bengumuntu olochuku kodwa kungenani lalokhu ufisa ukuthi alale ngoxolo.
Umdala wethu usichile njengoba sichile nje umdala kulanto esingayitsho hawu uhambile umgabe kodwa ke utshintsho sezibonakile kulalokhu vele kwakuyikho khona noma nje laye wayevele esihlukuluzile wasiphathela ligugu rawundi wabuya wasivocavoca hhayi akusenani sithi kalale ngokuthula.
Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi ensindi yena uthi umgabe liqhawe likhulu okumele lihlonitshwe ngoba ithe uZulu selomhlabathi.
Mina mbona angazani silahlekelwe because nguye ufounder engwele iqhawe elikhulu elalelwe inkululeko kulelizwe leZimbabwe. Abe wenza umsebenzi omkhulu ethathatha umhlabathi lokuthi abantu babe namandla okuzibusa.
Umnumzana Thande Kozinde Mkandla owake waba ngumeya weGwanda yena uthi umgaba waqale ebusa kuhle wasuka wazigqazwa ngowakhe lapho esehlasela uZulu eMandebeleni. Ngalokhu uthi balutshwana abakhala ezimathonsi ngokutshwana kwakhe.
Balutshwane sibili abakhala izinyembezi bechiphiza ngalo undoda ikakhulu kulo umhlubu lo ongapho aba lomona abantu bafa iminwe yakhomba yena umkhono wafa iminwe yakhomba yena. Abantu babandlulana ngemihlobo iminwe yakhomba yena. Uwedlula kwakhe emhlabeni yebo kubuhlungu ukudlula komuntu emhlabeni kodwa izenzo zakhe umgabe azange zibe zinhle. Sisenkingeni enkathazweni ngombono wami ngenxa yezenzo zakhe.
Unkosikazi Juliet Nkiwani yena udila loba umgabe belamaphutha amaningi bakhala lemuli yakhe ngalesi sikhathi.
Ukufa akukaze kubongelwe. Siyayikhalela sibili imuli yakomgabe. Siyamkhalela uGrace labantwana sebesele egcikeni. Nxa sikhangela njalo lokho kuphumayo ukuthi kuthiwa athe angayi e-Heroes Acre sekungani wayesenza abanye abantu izithutha nxa wayesiyabafaka e-Heroes Acre. Umgabe kahambe e-Heroes Acre, i-Heroes Acre ngiyomfaneleyo.
Isidumbu sikamgabe sikhangelelwe ukufika kuleli kumalanga alandelayo sisuka kwele Singapore lapho abhubhele khona. Uthiye umkakhe uGrace labantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kulesizalwane seZimbabwe esibhubhileyo namhla emadabukakusa emzini weThembisa kwele South Africa duzane leCampton Park kudlakela oluqondiswe kwabokuza. Umuntu lo watshaywa watshiswa labanye abane abahle bafela khonapho kodwa lo ubhubhe namuhla ubesendile wakhulelwa ngamanxeba. Lokho kungazakala ukuthi kulabantu abangaki asebefile kudlakela lolu. Kunjalo nje kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi ezatshiselwa izindlu eRoodt Kop ebesezihlala egcekeni duzane lomgwaqo uN3. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association umnumzana Dennis Juru.
Namhlanje kungani kuthulile kodwa kuthiwa eMandela ngaseKatlehong yikho kungani kube kulo msindo izolo. But bakhona abantu amaZimbabweans awangena indawo yokuhlala basesitradeni okwamanje sizame ukusiza bona. And then izitolo kundawo lezo kade kulo msindo asikavuli. NjengaseGenistini ngihambe ngaye eGenistini izitolo azivulwanga kuvulwe bospa lezinye izitolo ezikhulu lezo.
Bona labo othi abasela okokuhlala manje bahlala ngaphi sikhuluma nje?
Hey babutane elokuzweni ku-freeway ngase emva kweKatlehong. So sizama ukuthi sibone ukuthi singabasiza kanjani. Njengamanje ngiyakhona ngifuna ukubona ukuthi kunjani.
Umnumzana Dennis Juro ngumgcini sihlalo we-International Cross Border Traders Association. Kwanele elikhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ukubhubha kukamgabe. Siziphetheke ngodaba obeluhamba phambili. owake wabanga umongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ubhubhele kweleSingapore namuhla. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.